uhlupho lukhona vele ku government baba dube nxa ngathi ngikhulume igovernment yiyo elenkinga igovernment nguye ubaba walapha ngoba ukuthi kuthiwa kulempahla ezingenileyo lapha ngomgunyathi kwenziwa ukuthi uhulumende akalayo indlela yokuthi azinikele ekubambeni indaba ezinjengazenezi ngoba kathesi siyabona amapolice agcwele imigwaqo lapha yethi abantu bangenisa izinto ngemgunyathi emabhoda lapha anti uyakubona ukuthi khona kubuyela back to ugovernment ukuthi ugovernment ama-policies akhe yiwo angalunganga apromota ukuthi abantu benze ukuganga kube sokuzobuya soku-affecta i-formal business to a point yokuthi khona kathesa i-formal business yiyo esisafa abantu kathesa ngeke ngiyethenga okay mina isinkwe esenza dollar ngisekele ukuyathenga isinkwe esenza 50 cents ngale esidingwe ngemgunyathi amankampani zayiwona amakhulu ehambe siyathengisela abantu abase streetini uhulumende athi kakwazi yini khonoko
yes ngathi manje kulungiswa njani sibambe khonoko
owinto lokhu kufuna ukuthi uhulumende abe responsible uhulumende athathe amanyathelo hayi khona ukuthi abantu bezukuganga ebakhangele athiyane labo kanjalo abe sezokuthi yena hayi abantu kabazenzela into ababayifunayo ngale labo bayehluleka i-management hayi mina kangivumelani lakho lokho mina ngithi formal business kumele ukuthi ibe protected ugovernment angavumi ukuthi ama-manufacturers athengisele abantu abasestridini ekwazi ngoba izimoto zakhona uyazibona lapha indawo yonke zithengisela abantu estridini isinkwa kanti uhamba njani ukuthi umanufacturer uthengisa estridini uthengisela bani estridini laba-ke i-formal business ibisisithini